I-United Nations General Assembly ikhona
lonyaka
iqala mhlaka 18 kusiya mhlaka 27 yonale inyanga. Lo umhlangano obakhona minyaka yonke esigodlweni se-United Nations eNew York. Kulo mhlangano abakhokheli bamazwe angamalunga e-United Nations bayahlangana bakhuluma ngokuqoqa
nokulungisisa
lokufaka izinqumo ezimayelana ngokwenzakalayo emazweni abo emhlabeni wonke. Mongameli weZimbabwe unxusiwe kulo mhlangano.
Lina-ke likhangelele ukuthi liyakwenzani-ke kumhlangano lo?
Thina njengabantwana bezizalwane zeZimbabwe sizathatha leli thuba ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele sikhonana ngakho umumo welizwe leZimbabwe. Sizathatha leli thuba njalo ukuthi sitshengisele kuze inkokheli zamanye amazwe zizwe izikhalazo zethu nomumo welizwe. Leli thuba sizalithatha njalo ukuthi sitshengisele umhlaba wonke jikelele indubeko esizibonayo ekhaya, ikakhulu indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngendaba zombusazwe okwenzakala eZimbabwe. Sizatshengisela ukuze sazise umhlaba wonke ngesicelo zethu esilazo. Lonyaka sikhala kakhulu ngendaba yokhetho oluzayo.
Uthando wenu kumbe sithi ukutshengisela kwenu kuqalisa nini?
Sizabuthana ngomgqibelo 24 September phambi kwama-ofisi e-United Nations.
Bazabe betshengisela mhlaka 24 Mpandula eNew York. Ngabe bandla ngamalunga ebandla le-CCC bodwa yini ekhokhelwa ngumnumzane Nachamisa kumbe kuyabe kulabanye njalo eliyabe lilabo?
Lapha-ke sinxusa wonke umuntu oweZimbabwe oenelisayo ukuthi abe khona eNew York abuye sihlangane sitshengisele sibaningi ngobuningi bethu sazise ilizwe lonke sazise wonke umuntu ngenkalazo zethu esilazo. Njengoba ngitshilo nje indaba esilayo lonyaka indaba yokhetho oluzayo ngomnyaka ozayo.
Ngingathi kuyini elifisa ukubona kusenzakala ekhethweni lolo oluzayo?
Sifuna ukhetho oluqondileyo, umthetho olungelabuqili, umthetho olungelabuqili hlukumezo kwabantu. Yikho nxa singaba sisonke sibuthene laphana sizenelisa ukuthi sisazise umhlaba wonke ngakho lokho esikhala ngakho. Siyanxusa njalo wonke umuntu oyenelisayo sabe nathi mhlaka 24 September e-United Nations phambi kwama-ofisi e-United Nations eNew York.